EMDC tiye kokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhetho sizabona ukuthi into ezifana nezibhedlela, imigwaqo, izikolo, amayunivesithi, lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo, indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi zikhangelele ukuthi zizaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona useneminyaka eminingi kakhulu efika 38, izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo nabahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza naye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje esikuthi yi-smart working ne-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba elabantu abangakwaziyo ukusebenza ngale ndlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeka esiya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe osedinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokhu kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha ebehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo uthi okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke nemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi ke kule zinto ama-project athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe namanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zonezi engenile ehofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Ubegijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwe leZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala, ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe. Ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye beku bese kulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le eshuphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngoba uMnangagwa ingathi akulambe even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. UMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasisa ungasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni loluthi lenyosi.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicala ukuthi mhlawumbe bangaqhineka ngokuthi kuthiwe upresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle okwazi ukuthi upresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo upresident uMnangagwa ube umuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli. Izwe libhidlika, kusenzakala izinto ezimbi ezifana nalabo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo ezokulwisana nabantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, upresident uMnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008. Watsho yena upresident uMnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abezanu-PF umongameli we-MDC uthe sewinile sephumelele uPresident Mugabe, mina yimi engathi hayi zasifakeni ibutho lapha kuliwe bafake ezikhundleni ukuthi khona babengamasosha kabafake ezikhundleni ngolwazi ngoba upresident izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedwa othiwa ngupresident. Ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye. Lokhu yikho okuzenziwa ngupresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule, ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iVEC yenza njengomahelane, iyeqa iyale lale ngendaba ye-voters roll, kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi. Ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho?
Engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZanu PF ingelinye lamabandla azanyukisa. IZEC yi-commission eyiyo erana, sikunanzelela ukuthi yi-commission lanxa i-appointwa ngu-president kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho, ephethe uhlelo lwezokhetho. Ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeza ibandla leli, kuzafeza ibandla leli.